Hey, kunobunzima ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sebekwanise iminyaka engu-20 because sedlule kancane. Kodwa-ke kunobunzima xa sikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, wakhangela ukuthi selihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 eyedluleyo. Kusho ukuthi uma singa-ede eminye ngu-20 ezehlephuke more than double of what has happened. Kungathi kukhona okungahambi kuhle kwa-administration eminye ibandla. Okumele kulungiswe internally. Ngicabanga ukuthi kumele bahlale phansi njengebandla bakhangele ama-weakness abo internally, ngoba esingathi sikhaya i-presidency esiyibonayo ukuthi every 5 or 6 years kuba ne-likelihood kuba lokwehlukana okungabonisani kuhle inkokheli okukhombisa ukuthi kungenzakala futhi nyaka emvalwa njezayo. So ngicabanga ukuthi mina ibandla le-MDC ingalihlale phansi, i-anniversary le kumele ibe isikhathi sokuthi bahlale phansi beke bazilunga amakhwapha khangele ukuthi kanti balahleka ngaphi. Nxa ngiphuma phandle bengikhangela ngabo umsebenzi wabo kumalokhwalo selibhudalo, yananzelela ukuthi iminyaka embalwa edluleyo zole ndawo ze-corruption kugcwele vele kwenzakala kubona kunokelitis emadolobheni kakhulukazi kuyibo ukuthi abakhokhelayo. So konke lokho kuyaninda ingcekeza ebandleni lawo. Kuyadingeka ukuthi bahlale phansi bakhangele nxa bisho ukuthi ngempela bafuna ukubisa intuthuko nempilo engcono ebantwini besizwe sesibabo.
Bakhona abathi owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla le-MDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela. Uthini wena ngalo?
Utsho kahle. Ngezinye zezinto engitsho mina ukuthi njengebandla ngabe bezikhangele ngxa yisayela phakathi kwabo ukuthi kanti vele abakufunayo kuyini. Yabona nxa wakudlelana lomuyi uMgabe owaziwa elezandla ezazithonta igazi mangeke kanjalo, nxa wena usufuna ukuthi uthaye isikokota nomuntu onjalo udlelane laye kumbe abe sekusekela, hawu uma ungamthoni uyabe uzama ukuthini.